bakinda bakungafakwa ama-results abaphumi atsho vele fathi ukuthi umnyaka kuphela ama-results abesephumile babe bamakile bakhupha ama-results abantwana babaprepare ukuthi next year bahambe kuko-1 ngoba abantwana nabavele ngokwabo basalele muva kakhulu kambe bazafunda nini bazaqeda nini kungakabulayo yona linto bekuhlupha kakhulu ukuthi abantwana bazuze izindawo ngoba ezinye izikolo zikhangela ngama-results ukuthi umntwana uphume njani kakhulu ama-boarding school nama-private schools nezinye izikolo esibize zikagovernment uzuze indawo kuba nzima emntwaneni oyakufomwane lokuzakuphazamisa vele abantwana bazajuduka ukuze bahlaliseke babe lokuzinga zesikolo ukuthi shiwo indawo sesizuzile sesifunda ngoba vele kuzohlupho lokudingela abantwana izindawo.
Yena uhulumende uthi labo abadinga indawo kaform 1 baye ebulenjini lapho-ke o-headmaster okuyibo abazakhangela ukuthi ngobani abathole indawo ama-results engaphuma. Ubona ingani bayenelisa yini bonke abazali ukufinyelela lapho ebulenjini?
Hayi kuyehluka lokho vela kula mzali ofinyelelayo but ufana kakhulu abafinyelela ukuthi bebulenjini sehlukekile khathesi khona bakuthiwa bafunde ngamalasi nendawo ngama-WhatsApp kothayi sehlukekile abanye ngabafundanga online bebethele nzima abantwana ngoba bafona wabo amabhandla wakho yomtinto nje akukho ukuthi bancediseka abantwana labo njalo uhulumende uyakhohlwa ukuthi abantwana abaningi bazintanda njalo abazali abaningi abasebenzi baphila ngokuthengisa landani loko ukuthi bazuze imali.
Lingathi izikolo zona ziyilungele yini ukuthi zivulwe sesikhangela i-COVID-19?
Uyazi kunzima kakhulu ngoba uhulumende wethinto zakhe zonke asisekathemba lazo ngoba uzathi ufumigethile abagezisile bavikele kungenzakalazi ngabe uyasithembisa ahlale esithembisa into eqinisekileyo ukuthi zizafumigetha zonke izikolo zilungiswe bekungavulwa wonalo umnyaka khathesi bebhala abantwana beqeda khathesi bagule kakhulu ibatshayile khonapha ezikolo zethu zokokulumane ngathi laba abantwana bagula bakhawule wasifasa ukuphonga uba izinto ezikhawulayo so pho so oba-next year uzakulungisa ehlulekile ukulungisa khathesi xa ezalungisa afumigethe ezikolo azihlambulule azigezise nesikhathi esifaneleyo ahlaqalise ukuzilungiselela kungaba ngcono kakhulu ngoba ezinye izikolo zithenga nazelela lapho ezihlala khona asithuthe sibe sikolo sinomhlangano wabantu besonto ekasitholi abaningi ngabuza ukuthi lesibenza kuyavunyelwa sihlala khona sesikolo uyabona ukuthi sohlala isikolo kuyingozi ngoba abantu abanye abaningi kuyasaka ukuthi igciwane lokuyani.